Odokotela abakhala umsebenzi bathi ukuxoxwa umsebenzi kwabanye babo abafika amajuni ayisikhombisa lasikhombisa 77 kuveza ukuthi uhulumende kalandaba nabantu beZimbabwe. Odokotela bakunhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association bethule umbiko lo izolo kusihlwa. Bathi ukuxoxwa kwabodokotela laba abayingxenye yalabo abaqala ukhala umsebenzi mhla zintathu kumpandula lonyaka yikuzama ukubethusela ukuthi babuyele emsebenzini. Bakhangelelwe ukuthi bazakwenza umhlangano eParele Nyathwa Hospital namuhla lapho bazakhuluma khona ngodaba lolu. Udokotela Paulina Sikosana, umgcinisihlalo wenhlanganiso eqhatha odokotela e-Health Service Board, uthi odokotela abaxotshiweyo bamiswe umsebenzi kulandelwa imithetho yelizwe. USikhosana uthi umthethondaba we-Labour Court wakubeka sobala ukuthi odokotela laba abafuna uhulumende akhuphule iholo labo babaleka emsebenzini hathi ukuthi kabala mali yokuya emsebenzini. Odokotela bafuna iholo labo lilinganiswe lesi sindo sedola leMelika emkambo wezemali eZimbabwe. Kodwa uhulumende uthi kala mali yokukhuphula iholo labo. Abantu bathi kwephula inhliziyo okwenziwa nguhulumende kweZimbabwe. Omunye walombono lo ngumnumzana Milton Ngwenya.
Labana abantu kudala belisa ukuthi abaphiwe imali, kodwa kubonakala ngathi vele akukho umuntu obanakayo. Akekho umuntu nje ongathi uyabona lokuthi bathole nzima, ngoba sokubona ukuthi ubaba wehlaphana unokwehla esenyuka ngendiza lezi ezingathi siyakuthuka lezi. Kanti yena lani imali yokuhambahamba wayebe ngayithathi beyihlukanisilani imali baholele abantu kumbe balungise nje okunye. Ngoba labana abantu nabo phela ukuze basebenze bejabule kufanele bathole okuzakwenza ukuthi bajabule okunemali, ngoba vele badingayo sonke sibe siyayidinga imali. Yabona?
Yes, ngathi wena ubona ngani sibili kuyaphetha ngani?
Hayi, ukuxoshwa bonke 77 asonto elula, akuyona into elula leyo. Uzobuya bathathe kuphi abantu ukuthi nje bazethusele ukuthi mhlawumbe bengavela babugijime babuyele emsebenzini ngezayenze ngenyindlela. Ngoba phela abantu bazophela lapha, ngoba ngeke uxoxe abantu odokotela abayi-77 ingani bona ababili nje kuvele kuyabe sekulenkinga ekilinika esibhedlela. So i-77 leyo uyawuzokuyi bathathe kuphi futhi, ngoba phela udoktha sonto elula, udoktha sodaka bhoye ukuthi ngihambe ithatha kumbe kuphi kubutshela abana abuyela abafana bangaki. Yabona, leyani into nje yena ifuna umuntu ovuthiweyo ekhanda ukuthi laphana kwazakala ukuthi kathi kukhokhele abantu abadala noma ngabantwana abancane, ngoba indlela owenza ngakhona akubonakali ukuthi kubuywaphi kuyiwaphi.
Kodwa-ke umnumzana Malaki Nkomo webandla lezanu PF uthi kulabantu abaningi abafayo ezibhedlela ngenxa yabodokotela abakhalala umsebenzi.
Ngiyazikhayela thina iy'mpilo zabantu la ngokusebenza ngamadokotela, ngibona ngani kukhona okunye abakubhala phansi bawelelane lohulumende ukuthi ekusebenza kwami mina azasebenza ngithi ngithi ngithi. Ngoba iy'mpilo zabantu sesikhuluma iqiniso, ukuba ngudokotela uphatha iy'mpilo zabantu. Kubani ngcono ukukhulumisana kulokuthi bame, ngoba thiza njenje bangaka abantu asebefile ngendlela ukuthi amadokotela athi ku-strike baningi kakhulu. Khona okwenza ukuthi ngudokotela osebenza uthethe impilo zabantu awufananga ukuthi udlale ngey'mpilo zabantu.
Ye, kodwa odokotela sibili abakucelayo ukuthi nje imali yabo ikhuphulwe embijana, okungani kuyasinda uhulumende yikuthi imali ayikho kumbe kunjalo, ngoba abanye abantu bathi kulobukhohlakali obumangalisayo eZimbabwe njalo enye imali iyachaphazwa iziphathamandla zikahulumende. Pho-ke lapha kume njani khonapho-ke Vukankomo?
Iqiniso ukuthi udokotela angawukhangakhala ukuthi le dokotela asebenza ngayo osebenza nzima kufanele aphiwe imali emfaneleyo, kodwa ngendlela umumo esukuwekesi abantu abazwisisi ukuthi uhulumende kababa u-ED wathembisa ukuthi usalungisa izinto wonke umuntu uzakholisa. Nangaleyo ndlela amadokotela azezikhangela ukuthi abe bayabekezela abaphe uhulumende lo okhona ithuba lokuthi kulungisiswe izinto.
Kukhangelelwe ukuthi baningi odokotela abazaxoxwa umsebenzi njengoba uhulumende eqhubekela phambili ebathonisa amacala okubaleka emsebenzini. Odokotela bathi abala mali yokuya emsebenzini.